Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku-2 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uqhubeka ngemihlangano yakhe yokukhulumisana labalandeli bakhe elizweni lonke jikelele, kodwa abanye sebeqalisile ukusola ubukhokheli bakhe.
Ngokunjalo ikusasa yayo yoni-CCC ikabudedembe ayicacanga nxa abakhokheli bengasanikezanga ubukhokheli obudingekayo njengamanje.
Inyathelo elithethwe nguhulumende ukuthi impahla ethengwa nguhulumende ingazadlula kuhlangothi lwe-procurement board kusolwa ngabanye abathi sokuzaba lula ukuhuquluza inotho elizwe.
Kubalulekile ntathelo ukuthi yonke into enzwayo ikakhulu into kadlulu phecelezi public funds ukuthi idlule ku-audit.
Usaphethe isikhundla sikamgcinisihlalo wabasakhulayo ebandleni le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo uthi kukhona ukukhulu okwenziwa umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo abangeke bakuvezela umphakathi.
Former president must respect the resolution eyayenzwa ngabantu. Asisoze sikukhuluma okuningi, but ama-allegations lawana aku-press statement mancane. Kulento ezinkulu which we cannot divulge for public consumption.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uqhubeka ngemihlangano yakhe yokukhulumisana labalandeli bakhe elizweni lonke jikelele, kodwa abanye sebeqalisile ukusola ubukhokheli bakhe. Kuthe ngemva kokhetho uChamisa watshela abalandeli bakhe ukuthi bengadeli inhliziyo zabo ngoba uNkulunkulu ebheke ilizwe njalo ezaphendula izikhalazo zabo. Eloba inkundleni yokuxhumana eX uChamisa wathi uNkulunkulu uphakathi kohlelo lwebandla le-CCC njalo uzaziveza, ngakho abantu bengazihluphi ngokuqilibezelwa kukhetho okwenziwayo, wagcizelela ngevesi leBhayibheli. Ngemva kwalokho waqala uhlelo lwakhe lokubhoda ngelizwe ekhulumisana labalandeli bakhe. Kodwa abanye bathi akusaqedakali ukuthi kuyini okwenzakalayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jethro Mpofu.
Ngiyabonga baba ngombuzo omuhle kangaka. Engubonayo ukuthi ay njengoba iSADC le African Union le European Union lezinye inhlangothi ziphumele egcekeni zathi zona ukhetho ngendlela olwenziwe ngayo eZimbabwe alwenziwanga ngendlela ethembekileyo, ngendlela ecacileyo, ngendlela eliqiniso engaba lemiphumela ethembekayo. Obekufanele kwenzeke ukuthi ubukhokheli buphume bukhokheleke abantu beZimbabwe ukuthi balwele izifiso zabo, balwele inkululeko yabo, balwele lamalungelo abo. Okwengxoxo yemibuthano yamarali okwemikhuleko njalo lokho ukuthi kuthiwa hayi God is in it, uNkulunkulu khona kulumsebenzi, kulungile konke lokho, kodwa isikhathi esikhona la manje isikhathi sempi, isikhathi sokulwela inkululeko, sokulwela izifiso, lokulwela amalungelo. Bekufunakala kubukhokheli ukuthi buphakame buqoqe amaZimbabwe buwakhokhele ukuthi alwele amalungelo, izifiso lenkululeko. Mase siyathandaza, mase siyabuthana sixoxe. Sokungathi phela sincedisa bonabo abatshontshukhetho, sincedisa bonabo ababusayo ngodlame, sincedisa bona ababusa ngenkani abatshontshe amalungelo amazimbabwe abatshontshe inkululeko yamazimbabwe abatshontshe izifiso zamazimbabwe ukuthi baqhubeke bebusa ngoba thina lokho esixoxa
manje ngokubona kwakho kuyini nga uyakwenza ngalesi sikhathi sokwedlule ukhetho lapho athi khona kavumelani lempumela yalo njalo sesikhangela la ngekusasa yebandla le CCC ulibona njani
lokho bekufunakala ukuthi kube isikhathi sempi isikhathi sokulwa isikhathi sokutshengisela ukuthi sicela amalungelo ethu sicela inkululeko yethu sicela amandla ethu antshontshiweyo ngokunjalo ikusasa yayo yona iCCC ikabudedengu ayicacanga nxa abakhokheli bengasanikezanga ubukhokheli obudingekayo njengamanje umhlaba sukuphumela egcekeni wathi siyabona ukuthi kubo okwenzekayo akulungako okwenzekayo akuthembekanga okwenzekayo kufuneka bubukhokheli obuzaphakamisa abantu buphumela egcekeni bubakhokheli ukuthi balwele inkululeko yabo izifiso zayo namandla abo kuyadingeka ukuthi umnumzane uChamisa abunikeze lobo bukhokheli obufunekayo engaqhubeki senze nje kusasa abasiki bebunda bazakuthi hayi uvele usemsebenzini usebenzela bona ababusayo ukuthi baqhubeke bebusa lapha bekufunakala ubukhokheli bekufunakala amandla bekufunakala isibindi ungathi asitholakali ungathi amandla awatholakali ungathi lobukhokheli abutholakali ngumbono engilawo baba ngiyabonga
Hayi lati siyabonga lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ingcwethi ecubungula izombusazwe Inyathelo elithwethwe nguhulumende ukuthi impahla ethengwa nguhulumende ingazadlula kuhlangothi lweprocurement board kusola wangabanye abathi sokuzaba lula ukuhuquluza inotho yelizwe Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi impahla yonke kahulumende sizathengwa yinkampani ethiwa Mutapa. Lokhu kusolwe ngabanengi. Sixoxele sikhulumele senhlanganiso yamatitshala e-ATUS, umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kubalulekile ntathele ukuthi yonke into enzwayo ikakhulu into kaZulu. Phecelezi public funds ukuthi idlule ku audit ihambe nge procurement ikhona imithetho ye procurement ukuthi nxa umuntu ethenga izinto kumbe efuna ukuthenga izinto zikaZulu kulandelwa lokhu lalokhu lalokhu nxa kade sesibona i second republic isibuya le company ukuthi ayimutapa enga phoqelwayo ukulandela indlela lenhlelo ze procurement board yelizwe kusitshengisa ukuthi kulomuntu oyedwa osefuna ukuhuquluza inotho yonke yelizwe eyifake ezandleni zakhe maningi amakhampani asefakwe ngaphansi kwemutapa oned one ngeke ngwabalise ngiwaqede maningi kakhulu wonke ama-parastatals zade siwazi asengaphansi kwemtapa okusitshengisa ukuthi indleko kumbe khona abafuna ukukwenza akusafakwa ngaphansi kwe-procurement board yelizwe shukuthi sokusenziwa ngumuntu ezihlalele yedwa imali engayenziwa laphana ngiyomuntu kumbe ngiyabantu ababili abathathu bezihlalele bebodwa
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe nguZulu ngalolu daba ukuze lulungisiswe kumbe sizabona kuqhubeka kunjalo kungela nyathelo lithathwa
Sesifikile isikhathi sokuthi uZulu angalandeli amasela azibiza ngebizo lama politicians Sesifikile isikhathi sikaZulu ukuthi ananzelele uZulu ukuthi iZimbabwe kayiso yomuntu Sesifikile isikhathi sikaZulu sokuthi uZulu ananzelele ukuthi kulomlando ukuthi okwenzakalayo eZimbabwe kumele kube nguye afuna kwenzakale kumele kube nguye okwenza kwenzakale kulula ngendlela abasebenzisayo ukuthi kuyabotshwa abantu kuyatshaya abantu ukuthi benze abakufunayo kodwa kunzima ukuhlala usenza into uwedwa uzitshela ukuthi ngoba mina ngilamandla amandla ongelawo ngithanda ukuthi ngixwayise uZulu ukuthi amapolice kawala mnikazi amasotsha kawala mnikazi kunjalo kuzo zonke ingatsha zikahulumende kakho ongumnikazi wakho kodwa ke abantu yibo abanikazi bezinto zonke ezikhona eZimbabwe sebekuqalile uZulu ngiyesokumela kuvimbi ngikhuluma nzenze nje iyapheka imbiza yokuthi ivimbe ukuthi mutapa izenzele santando eZimbabwe ukuthi laba abazibiza ukuthi bayimutapa benza intando eZimbabwe iyapheka imbiza yokuthi bavinjwe.
Hello ke ngumnumzana Themba kuye moyo esikhulumeli senhlanganiso yamatitshala e-A2s. Ukuphuselana aqatha kwamalunga ebandla le-MRP lomkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo kuqhubekela phambili. Ngeviki edluleyo enye inkokheli yaleli bandla yenza umhlangano lentatheli izindaba isithi uMoyo kaseyimkhokheli waleli bandla ngoba ehluleke ukubusa. Kodwa uMoyo watshela iStudio 7 ukuthi kuyamangalisa ukuthi osaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo wabatsha umnumzana Mudenda Chilumbo engabambana lomnumzana Mbonisi Gumbo owake waba isikhulumeli sebandla owaloba incwadi esithi kathembi uChilumbo elobela yena uMoyo ose uChilumbo yena osengomunye wabathi uMoyo sexotshiwe ukuba ngumkhokheli. Ke sizwe ukuthi uChilumbo yena uthini ngalolu daba.
Ngiyabonga balaleli bonke uMthwakazi wonke jikelele. Baba Chris Gande umzwile uformer president weMthwakazi Republic Party ukuthi uresponde kuncwadi kamhla ka 3 July karespondanga kuma allegations as contained ku press statement. Ngokunjalo mina ngithi i response yakhe is very relevant. Ukuthi umbonisi wathi mina kangethembi mina nzanga ngikuzwe kangijelanga but iqinise engilaziyo ngelokuthi yena uMongameli the former president I mean nguye owayetshele abantu ukuthi mina ngilisiyayo lokho kuse is in the public domain in all the MRP archives bonke abantu bayakwazi. So mina angina problem lokusebenza lo muntu ongisuspectayo ngoba mina in 3 months time ngifika ngijoin ibandla le MRP ngangisengikwazi ukuthi u former president lo uMqondisi Moyo uhamba ekhuluma kubi esithi kangethembi why ngi attack mina ngakho ngingabona. I knew about it. Then ngaqhubekela phambili ngisenza ama program ngisebenza la. So mina ngilandaba lokusebenza lo muntu ongangethembiyo but ekwazi ukuthi esinqase sikhuluma into yokukhulula isizwe siyabe sivumela that much I don't have a problem with it but iproblem engilayo ngiyokuthi ungumkhokheli if you violate the inviolable sacred trust of the people like what we have outlined ku press statement hayi lapho siyaxoxa i press statement yes to i clear yena angakhangeli kakhulu ngepersona status quo kagumbo kakhangele edile ngama contents and the context of the press statement ama allegations aku press statement uyawavuma na kumbe uyawalawu that's the bone of contestation. So thina as MRP abantu bemathebelele siyazakala iAfrica yonke ukuthi we are very brave lingasifaka thina ku political ezani PF uyavuka mina ngakwengekho because of non conformity lingasifaka ku national executive ukachamisa uyavuka ngekho because of non conformity. So as so the siyekele intebola we can't manage to groom amanye ama dictators when abanye bayasihlupa besihlukumeza isizwe sifuna ukukhululeka. U former president must respect the resolution eyayenzwa ngabantu soze sikukhuluma okuningi but ama allegations lawana aku press statement mancane kulento ezinkulu which we cannot divulge for public consumption but he is no longer our president lokho akukhohlwe and then ngiyaphika he will never lead iMthwakazi Republic Party once more usehambile ngo former president wethu we know kuyatholakala endakujwayeleki but kajwayele la umgabe wayeyala wagcine ejwayele sephumile esikhundleni. We wish him the best in his political career nxa kuza kuba lokunye okuvukayo, but at the moment hayi baba ngithi kafake izikhali phansi. He is not going to match us in any endeavor. Thina sifuna ukukhulula isizwe ukudlala amadlwane lawa akhulumayo. So ngiyabonga baba Chris Gande isikhathi onginike sona. Ngithemba labalaleli lonke lingizwile, ubaba umqondisi Moyo is no longer our president because of ama allegations which were devoured through the press statement esayenza Monday. So ngiyabonga kakhulu.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo osaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo wabatsha bebandla le-MRP. Kusenjalo, yena umnumzana Mqondisi Moyo uthi yena elokhu engumkhokheli webandla le-MRP. Uthi labo abathi sexotshiwe basebenzelana lezitha. Ngesizwe ingxoxo esayenza lo mnumzana Moyo.
Kuyakhanya ukuthi phakathi kwabo kukhona abathunywe yisitha ukuthi badilize lo msebenzi osuyenziwe yi-National Executive Committee ukuthi ungayiphambili, ngoba isitha siyesaba sesibonile ukuthi sithuthe ngenye angle akade bengayicabangeli ukuthi sizoyenza. Njalo bayakwazi ukuthi bengadissolve inekhi, especially mina ngiswelakale ekuthungameleni i-international lobbying. Kusho ukuthi uhambo lonkade sesilwenzile singeja ama-international stakeholders sokuyinto engaseyokhoyo, sokumele ukuthi kuqalwe phansi ngoba akholela ukuthi laba bantu abazenzi bathunywe izanu PF yikho babona beqamba amanga bayephuma lencwadi abayibalele ipress club ama journalist beqamba ukuthi ubaba uMabhikwa uChama Moyo usayinile incwadi, uKhethani Ncoba lendoda usayinile, uSthemba kuyenyoni wabo mama usayinile, uJonathan Mafu ohlale Folloso ngisecretary weprovince usayinile, uMoses Makhula usayinile, ngile Khumalo owabo mama usayinile, besitho bayahuthula amanga bebhale amabizo abantu laba bona bengasayinanga. Njalo bonke laba bantu sebewaphikile, sebeyiphikile le ncwadi bathi ukuthi abasayinanga lutho. Okusidanisa kakhulu basebenzise igama lomunye wamacomrade ethu Love Monkomazana oselabo 2 to 3 weeks esesibhedlela owayengene engozini yemota, laye bathi ngomunye osayinileyo bemqambela amanga, okusenza ukusibonisa ukuthi izigangi lezi azila mzwangedwa lidlala njani ngomunye umuntu esizwa ubuhlungu esesibhedlela lisebenzise igama lakhe. Silabo ubufakazi laye utshile ukuthi azange asayine into leyi, uyamangala nxa igama lakhe kuthiwa lisayinile leyi petition. Ngabantu ke abadlala amatope abazama ukumisa umsebenzi we-international lobbying esesiqhubekela phambili ngawo, njalo umhlaba osuqalisile ukusilalela ngawo. Ama-allegations abo wonke laba akhulumayo ngama-allegations angela proof angalobufakazi, kodwa ke ngoba bethunyiwe yisystem yezanu PF abenze lokho abakwenzayo. Sibabhekile ibandla lemthwakazi Republic Party aliyufa, njalo sizoqhubeka sisebenza ngamandla. Kuyabonisa ngempela ukuthi MRP iyesatshwa libandla lezanu PF yikho ngalesi sikhathi sebethumela ukuthi kube labantu ababhidliza umsebenzi omkhulu kangaka owesizwe. Ngiyabonga.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le MRP. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi otshekisha abalithumi abacatshangelwa ukuthi bafile ngemva kokudilika komgodi eChegudu bengaba besaphila lanxa becatshangelwa ukuthi bafile. Leli phephandaba lithi bekulabantu abangamathumi amathathu lane emgodini lo uze udilike ngolwesihlanu olwedluleyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amathambo abantu ababili abadabuka kwele China abacatsha ngomnyaka ka-2020 atholakale edamu le-Eastview eHarare. U-Li Ding lo nkosikazi wakhe uChi Lifeng banyamalala eHighlands eHarare bevakatshele abangane babo ngomnyaka ka-2020. Akula osebotshiwe ngalolu daba. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyaphinda ngibingelele futhi ngizwa omunye lana ekhuluma ugumbo gumbo lo gumbo gumbo lo oku MRP othi yena umqondisi akusi leader president we MRP kahle kahle kwenzekanja ngayizwa le ndaba kancane ngoJune yangabo June ngayizwa kancane indaba le manje ngifika ekhaya ukuthi iMRP seyidabuke phakathi sokunabanye abazibiza ukuthi nabo iMRP ingathi laba abathengwe umnangakwa labo ukuthi bayiphazamise bayihlukanisele phakathi yabona lo futhi umqondisi usinguye wephathi umnikazi waliphathi le usipresident waliphathi yena ungubani kahle kahle loyo muntu lo angasiphazamisi angalingi asiphazamise akayeke iMRP party iqhubeke akayeke umuntu akahlukane nomthakazi akahlukane nomthakazi hawo wenzani akahamba esebenzele umlangaga wakhe le yaralele asiyeke thina qhubeke siye phambili nephathi
Studio 7 umsakazi wabantu umsakazi okhululekileyo salibonani lonke kustudio 7 lomphakathi wonke jikelele wasezimbabwe ngiyalibingelela ye hayi luhlelo oluhle kakhulu lomsakazo lowo mina nje amazwi ami endithanda ukuwadlulisa nanga we are suffering in this Zimbabwe of today sisafa nje mina insolo engilayo ukuthi akula msebenzi elizweni leZimbabwe such a very rich country like this one akula msebenzi uma kuthiwa kule msebenzi ekhona kukhulunywa ngecommunity service uma kuthiwa kule community service what is that phela uma abantu besetshenziswa icommunity service abantwana sibasupporte ngani because uma sisebenza as a community kuthiwa icommunity service we don't earn anything asiholi lutho at end of the day abantwana baya befuna ukudla baya befuna ukubhadalelwa ischool fees right umsebenzi bani ofana nalokho mina nje into engikhala ngayo kakhulu in this government ikusebenza icommunity service ukwakha amaclinic ukwakha izikolo kuthi makuqeda lapho kube sokuthiwa ngeze government sokufuneka ilokuzeni imali especially ezikolweni right uma kusebenza icommunity service imisebenzi uzayicreata njani thina masithola sibhizi kucommunity service singaholi lutho siyasupporta ngale mizinto lokho nje yikho engicela ukukwazi ukuthi kathi right into lingasolve kanjani ngingathaba uma amazwi ami lingathola kustudio 7 mina engikhuluma ngolucky team ngiyabonga
yes ubingelele enkundleni ngitshona njani basakazi ye simzwile ugunda musaka onguye oleqembu elifana le-5 brigade ifas onguye olikhokhelayo elikhokhelela ukucokodisa abantwana basezimbabwe ukuthi khona kuhlale iZANU-P F isesikhundleni kodwa ngalokho ngizwini ukukhuluma kwakhutikala ndaba lokuthi abantu basezimbabwe bangahlupheka kanjani okuqakathekileyo ukuthi bona behlale betyontsha besidla bodwa labantwa babo ngizwile ethi ukhetho soludlulile ngicabanga ukuthi kakathi wani ilizwe lingeke libuseke njengoba umama lana chilo ngoba uma ngempela kuyikuthi abantwana baseZimbabwe bakhuluma ngeballot paper ukuvota kwenziwa yini ukuthi bona ogunda musaka laba bavuka belahlele amaphepha besithi uchamisa seboyikete ukhetho kasalungenele ukhetho babekwenzelani lokho babekwenzelani ukuhamba besethusela abantu emakhaya ma kuyukuthi ngempela ama-supporters banawo babekwenzelani ukuthi manje izeki ingakhiphi ama-results okuthi khona i-52% ifike kanjani leyo mnankwakho wabo wawina ngayo kuyezwakala nje ukuthi laba bathi khona hamba juba bazokuthutha phambili ngoba le nto abayikhulumayo lo mnankagwabo nge-development yabo le abakhuluma ngayo ayikho and ngeke ibe khona abantwana baseZimbabwe basahlupheka besiya phambili okwesikhathi eside kodwa yena uyakwazi ukukhuluma ngoba ekwazi ukuthi uyachobodisa abantwana baseZimbabwe kungenye i-5 brigade ebunjwe izalo kodwa ngelinanga kuzaphela
Studio 7 kanti yethu imbiki kufundwa nini kodwa kudlalwa nini lokhozi kustudio 7 ngoba nje sihlele sizimpile eyabethunyelwa ngabanye abantu abayi-one nje abahleli bemamela linjani isipidi seven linjani yazi ubelieve gawule lo witness Dube nje angazi ukuthi badlani kuzampilo angazi bandla bebathola kokho kuzimdlupho okukhithiza izampilo thina sikuthole so bengakukhulumele akwazikhulumele kuwona bebuwona ngesayidi labo bengakhulumele abantu thina utshintsha silubone izimbabwe silubone ngitsho fili izimbabwe sazokufa futhi iyahliphela ngaleli sayifisa
siyabingelela studio 7 siyabonga kuyadanisa kakhulu uzwa kuthiwa amapolisa asebopha amateksi kobulawayo kuthiwa imangaba ngabhizinesi yimshikashika bafuna ukuqondisa umthetho yiwuphi umthetho asebeuqondisa manje ngaphandle kokuthi amapolisa izanu ngamaphoyisa ngoba bakwatele ukuthi badliwe bona sebebona ingane umuntu wonke osezimbabwe kumele abotshwe ehlukunyezwe njengabojob scal abaloku besemajele ngoba ma bethu bahamba ngomthetho mina cha abantu bezanu bebedayisa kwabulawayo lapho kwasani begcwala yonke indawo umthetho ukakhansile uthi uzama ukuthi uyabagwema betshaye kwasani abantu bezanu betshaye bezebetshaye le journalist akula phoyiseleke labuyala zokuqondisa lezo simo so namhlanje sokwenzenjani bethu baqondisa isimo ngoba sebekwazi ukuthi abantu bonke bathi izanu pf abayifuni iqiniso likuphi lapho izanu pf ayifundi ukuhlonipha abantu bezimbabwe ngoba kuzofika lapho abazaze becasuke khona abantu bethi sesikhathele yini bantu bezanu lamapholisa ethu siyabonga
lawo-ke abengamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uhulumende welemelika usinde ukuvalwa kulandela umhlangano owenziwe phakathi kwamabili ngomgqibelo. Phansi kwemithetho yelemelika nxa amabandla amabili athi elama-Republicans lelama-Democrats bengavumelananga ngemithetho ethile, kuyabe kumele uhulumende avalwe kungabhadalwa izisebenzi lezinye indawo zivalwe. Kodwa kube lokuvumelana ngelanga lakugcina lokuthi uhulumende avalwe. Kolunye njalo udaba luphathelane lezemelika, usekelo lwake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump luqhubeka lusiya phambili. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Mkhululi Ndabambi ukuthi sizwe ngokuthi njengoba umongameli Joe Biden sokuthiwa segugile uzanqoba na kukhetho oluzayo olomnyaka ozayo.
Atshi, yini uBiden useluphele sibili. Useluphele kodwa upresident angithi siyazi ukuthi he's only as strong as his team. His team seems to be very strong. Ayena iminyaka yakhe isiphezulu isibili inde kuyakhanya mbijana kodwa hayi ekhanda engqondweni lokho ekhona he still faced with the issues and he can still tackle them. Kasiye muntu omncane that esingam expect ukuthi ebe ntshompuka njengalaba abanye. Ye khona nje into which is of concern to ama voters kodwa he's got a very good team and umsebenzi awenzayo he's done well for the economy and the country, I might add.
Lo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Isikhathi kasavumi kuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uqhubeka ngemihlangano yakhe yokukhulumisana labalandeli bakhe kodwa abanye sebeqalisile ukusola ubukhokheli bakhe. Inyathelo elithethwe nguhulumende ukuthi impahla ethengwa nguhulumende ingazadlula kuhlangothi lwe-procurement board kusolwa ngabanye. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.